Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukelanga injabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 26 Mbimbitho 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Indlala kanye lokukhuphuka kwentengo yokudla kubikwa sokudala ukuba impilo kaZulu ikakhulu abesifazane abahlala emaphandleni ibenzima ukwedlulisa amalawulo. Abalimi ezigabeni eziningi zelizwe ikakhulu eMadebeleland South, North leMguza bakhala ngokutshontshelwa izifuyo. Kulo wesifazane waseZimbabwe ogwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka engamathumi amathathu 30 ngemva kokufunyanwa elecala lokuyenga abesifazane abacina begqilazwa i-human trafficking kwele Oman. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha olubona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe kuhlangothi olubona ngokuvimba ukuthengiswa kwabantu besiyagqilazwa le-human trafficking lubikwa ukuba eleZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo ezwekazi le-Afrika alodubo olukhulu lokuyengwa kwabantu besiyagqilazwa kwamanye amazwe ngemva kokuthenjiswa umsebenzi. Iningi labo ngabesifazane abacina besiyagqilazwa besetshenziswa ezindlini okungelaholo bephathwa kubi kumbe njalo bacine besetshenziswa ukuthengisa ucansi kodwa bengaphiwa nhlawulo isiya kulabo ababebathengile emazweni afana le-Iraq, Kenya, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, the People's Republic of China, Uganda lamanye. Bayabe besuke ekhaya bethenjiswe imisebenzi ebaholisa imali enengi. Kunje kulesifazana weZimbabwe ogejele ukuhlala ejele okweminyaka engamathumi amathathu 30 ngemva kokufunyanwa elecala lokuyenga abesifazana abayithoba munwemunye 9 abagcina begqilazwa kwele Oman ngemva kokubathembisa imisebenzi eyayingekho eDubai. Umsekeli kamongameli welizwe umnomzana Constantine Chiwenga wethule umbiko othi uhulumende wenza yonke imizamo yokumelana lohlupho lwe-human trafficking. Inhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe ithi indlala kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla sokwenza impilo yabesifazana abahlala emaphandleni yabanzima kakhulu. Linhlanganiso ithi omama abaningi sebehamba imango emide besiyatheza inkuni lokukha amanzi wona abikwa esethengiswa ngabalezinqola ikakhulu eGwanda. Lokhu kuphuma ngesikhathi senyanga yokuthakazelela imisebenzi enziwa ngabesifazane emhlabeni wonke jikelele eye Women's History Month okuqale mhlazi ku-1 kulenyanga kusiyaphela mhlazi ku-31. EleZimbabwe liphakathi kwendlala emangalisayo njalo abantu abayizigidi phose ezintathu 2.7 million kusiya kwezintathu ezilengxenye 3.5 million ikakhulu emaphandleni badinga usizo lokudla okuphuthumayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla se-Women Development Association in Zimbabwe unkosikazi Julia Tinkiwane.
Umnyanga ogcwele abantu ngiyamangalisa. Othi omama emakhaya kuleminyaka, bathi ukuhlutshwa kuyaphela amanzi, bahlutshwe kudinga imali. basutho ukudinga khona ukudla basutho futhi ukuhamba abantwana ezikolweni okubangela ukuthi omama abaningi basuka bayedinga izimali egangeni ekugebheni uma echiya abantwana bodwa ngekhaya abantwana abangamankazane kube sekusuba khona ukuthi uthice sebezithwala bebaninyana ngoba isikhathi esiningi umama usegangeni ezama ukudinga imali ngoba egangeni kulapho uthola unyala khona yona liforest ngabe dobhile bathengisa ngerani ukuthi bazethengwa ukudla babhadalele labantwana ezikolo bathenge la manzi amanzi ayathengwa inqola yenza 8 rand ngoba lapho bathatha khona amanzi abantu bayahamba 5 kilometers ukuze ethwele onxa umama eqeda lapha edinga inkuni inkuni zisokola bezidinga betshana kusuka kube nzima omama agele umshudla onkomeni
ngamanye amazwi uthi omama bemaphandleni bathwele nzima kakhulu ukwedlula omama abahlala edolobheni
ngicabanga njalo njengomama usemakhaya nxa ngithi ngikhangele omama bemakhaya
bangancediswa njani omama bemaphandleni yiluphi uncedo ongathi bayaludinga
omama bemakhaya badinga ukuphathiswa ngemisebenzi asithi lamaprojekti alethwayo ezigabeni kumbe kuyalungilungisa umgwaqo kumbe kwenziwani kuqhatshwe omama khonaba basebenze emagizaneni bencedisa abantwababo ngoba nxanga abalandela lapho abazama khona ukudinga imali egangeni sibili sibili lapho umama alala khona lapha adla khona lapho abathatha khona amakuthi kageze lawo yabona ukuthi asiwo msebenzi okufanele umuntu ongumama umuntu ongumama kumele ahlale ehlanzeni athole ukuphumula
Unkosikazi Juliet Nkiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Ubexoxa icingweni loNtungameli Nkomo we-Studio 7. Idale le-nomination court lamhla belihlolisisa amagama abazancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzaqutshwa kunsukwana ezilandelayo e-Mount Pleasant le-Harare East kulandela ukusuka idale lephalamende okwenziwa ngunkosazana Fatsai Mahere lomnumzana Rusty McCann. Ababili laba bathi benze lokhu ngoba umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa wayesesukile kubandla le-Citizens Coalition for Change athi lahluthunwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla le-ZANU-PF. Ababili laba kabancintisi kukhetho lolu. Abazabanga le-isikhundla lezi bayisikhombisa. Ababili ngabebandla le-ZANU-PF kuthi abanye ngabamele ibandla lecele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba. Oyedwa kubandla le-Changuthi Muti Chapinda kumbe CCC omunye ozimeleyo lokhu elungisa amaphepha akhe. Kulomunye njalo okuthiwa akuqedakali akuzamayo. I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission lokhu isahlela amagama aphanyekwa ngabazancintisa kulolu khetho. Abalimi ezigabeni eziningi zelizwe ikakhulu eMatabeleland South, North leMguza bakhala ngokuntshontshelwa izifuyo okulokhe kuqhubekela kulezi indawo lanxa amapholisa esithi aseqinise imizamo yawo yokuqeda lolu hlupho. Isikhulumeli samapholisa kwabulawayo umnumzana Bednico Ncube uchasisa ngalolu daba lezinye kungqoqo losithandekile mhlanga weStudio 7.
Lapha thina kobulawayo silokubizwa kuthiwa yi-provincial anti-stock theft crack team. Elami umkhulumeli wamapholisa lokhanye lo-coordinator i-anti-stock theft lo-operations. Sesibhodile kubalimi bonke abagqagqeli Bulawayo sisenza imhlangano. Sibhode i-Plumtree Road, ubhoda ngasentshonalanga kunyamandlovu road, osolusi road, falls road, ngitsho amapulazi ubhoda iBulawayo yonke sayihlanganisa ngqe. Sikhuluma labalimi sibatshele ukuthi kungenzeka njani. Ukuthi inkomo zabo zingajontshwa sesiyenze lokhu sabanika ukuthi bengana njani futhi ukuthi basebenze ndawonye lamapholisa lokhu sokunike impumela enhle kakhulu ngoba ama-wonder feed asetholakala ebanjwa athwele izinyama ezenkomo and baze babulalenye inkomo eholendeli bayehluleke ukuthi bayingenze kobulawayo bayibenga inyama bayichaya egangeni kunzima ukuthi inyama yenkomo ezijontshweyo zingene kanti-ke kuHarare Road e-Kensington Road sikwenzile futhi lokhu izakhamuzi zasukuma loba zingabona nje iroli zule ithole inkomo bafonela amapholisa ngikhuluma nje eviki eliphelileyo sithole inkomo ezingamachumi amabili ebezijontshwe esigabeni senyathi sazithola sezikuma feed lots ngenxa yokuthi abantu basebenzisa esibatshela khona ukuthi ama-personal brands kukhangelwe kama-brand sahlanganisa inkomo ezigcathi ezezijontshiwe lomnikazi wazo yindaba esihloko esiyenza phezu kwazo zabamba imbuzi ezingu-100 ezazingabuyanga kahle zivelela endaweni yase Binga iBulawayo ngikhuluma nje hayi ama-farmers amaningi asebenzelana lamapolice asebevumile ukuthi hayi imigwaqo yethu sesivala ukuthi ingasangenisa inkomo ezijontshiweyo bengikhuluma lama-farmers kugroup about 1025 ama-farmers ngibanika futhi amacebo okuvikela inkomo okuvetha izisebenzi okuthi labo bengama-farmers bomakhelwane futhi bengajontshelani iBulawayo ngokubona kwami ukuthi umuntu ngekazibuke kodwa iBulawayo ngokubona kwami asesiphambili kakhulu ngokulwisa indaba yama-stock theft
ubukhona njalo umkhankaso wokuthi imota ezichayelwa edolobheni enzekini edolobha lakoBulawayo zingekho emthethweni lazo zisuswe bavuma ukuya egodini kumbe hhayi
kukhanya thina imisebenzi esiyenzayo koBulawayo yonke iyaphumelela ma ungafika nje ukungene esithi CBD koBulawayo la ungajabula ngobuhlobo ukhona usungapaka imota yakho kuhle usungahamba kuhle sibonge bona abaningazi bezimota esithi ngama-public transport associations ochovambayo obhupta kulabanye sotwa ngovukuzenzele basinceda kakhulu kuba le discipline sebe-cooperator njengamapolisa sithanda ukuthi simbonge uZulu ngokuthi hayi bavumile ukuphuma emgwaqweni kulutshwana yebo kambe oyabe buye koBulawayo engakwazi ukuthi imota azivunyele ukuthi zipake emgwaqweni hlezi ilayisensi yakhe engayithathanga kahle kodwa afundiswe ngokuklentshela imota yakhe ngokunikwa amathiketi hayi konke kuhamba kahle
Alo-ke ngumnumzana Bethnico Ncube isikhulumeli samapholisa edolobheni lakoBulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Kwizimayelana lakwele Melika, ukufuthelana phakathi kwelizwe le-Israel lele-Melika kufike kuzinga eliphezulu izolo ngemva kokuba ele-Melika lale ukuvimba isinqumo somanyano we-United Nations esokuba kufakwe phansi izikhali empini yakwele-Israel lamabutho akwele-Palestine awe-Hamas. Umanyano we-United Nations wethule lesi sinqumo ngemva kwevoti lapho ele-Melika elikhethe ukungavoti kumbe ukuvimba ivoti. Lokhu kubangele ukuthi inhloko kahulumende yakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu amise iqula lakhe kade lilubhekise kwele Melika lamhlanje. Umanyano we-United Nations uthe nxa ele Israel lingala ukufaka phansi izikhali okwesikhatshana liza kuba liphosisile kakhulu. Lokhu kwenzakala ele Melika lokhe lisacubungula ukuthi kuhanjiswe na uncedo lwemali kwele Israel le-Ukraine. Sixoxe locubungela izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ukumbuza ukuthi ubona ele Melika lizakupha na uncedo lwemali kwele Israel khona sokulokufuthelana okungaka.
uvumelana bazagcina bevumelana kodwa mina into engiyibonayo la ukuthi ama Republicans bona ngowabo yiwa abaloshupho ngoba sebese Congress kabasamelanga abantu abavotela abalithi Congress sebenele bani u Trump ukuthi u Trump engabatshela ukuthi lokho angufuni lokho lingakwenzi yikho abakulandelayo kodwa uhlupho lwangikhona khonapho yikuthi abanye bangikhona kuzabaswelisa izikhundla zabo zokubuyela ngaphi e-Congress lowo nguye osenguchair welokhu zenu i-majority we-Republican Party kathi se-Congress bazama abanye abantu bonke baswela amavoti kwaze kwafika kuye nalo engabe lokho eqhubeka ngendlela aqhubeka ngayo because sebekhona abanye abathi hey we are being too difficult for nothing asi-cooperating labanye bona labana abantu bangabambana lama-Democrats bazamkhuphu ujaha yenalo kumbe bazamvota ngemuva ngoba into vele sokule nkulumo yokuthi bafuna ukubona ukuthi bangambhoda njani ngemuva ukuthi ba-table izinto angafuni ukuzi-table because it's a matter of u-minority leader we-Democratic Party ebhode ebona ukuthi ama-Republicans afuna ukuvota labo ngoba then they can create whatever i-term yangikhona ngangiyazi ngesindebe kuthi kuyini bani ukuthi babhode ngemva kuka-Johnson bavote u-Johnson uzagcina la elahlekelwe njengabanye
manje ubona udaba lwe-Ukraine luphumelela na ukuthi iphathiswe ngemali eyiyo indaba enye hluphayo kudaba lonalolo lwe-budget.
Ngibona ngani kusiya ngesikhathi ekuphendukeni kwabo kwakathesi kuzamele kube lolutho ngoba kungeza ye kungabi lolutho kumele ukuthi kube lolutho ngoba ongafuniyo Ukraine Trump because Trump umuntu ka-Putin but bakhona amanye ama-Republicans abasisayo ukuthi naye kuthiwa kuyafakwa okwenza ukuthi uJohnson angafaki into leyani ukuthi kuvotelwe it's because uyawazi ukuthi kulabanye abantu abazavota lama-Republicans ukuthi imali ye-Ukraine iphume ihambe so yikho abazama ukumbhodela khona ngemuva engabona layo ukuthi nxa esekholisa ukuba ngu-chairperson engabona sebembhoda uzabhenda njengoba nizwa kuthiwa uhlalise efonini lo-Trump nsuku zonke uzazayekele ngelilanga uthatha ifoni ka-Trump esenze abantu bavota imali yokhenya yahamba
lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Washington State khonapha kwele Melika. Ngolunye udaba lwezemelika kulabantu abambalwa ababhubhileyo ngemva kokuba umkhumbi utshaye wawisa ibholoho elithiwa Francis Scott Key Bridge esigabeni se-Baltimore. Amapholisa athi umkhumbi lo ubusuzanqikilana lomunye wasuphambuka yikho lapho ogwenxe khona ibholoho izimota ezedlula amachumi amabili zawela emfuleni uPatapsco. Kulabesilisa abatsha lasebe badala abakhala ngenhlelo kanye leminye imithetho ebekwa nguhulumende eyokuvikela lokuthuthukisa abesifazane besithi lawa manyathelo asechiya abesilisa phandle. Kuqakathekiswa amantombazana labomama kodwa omama baya kulandula lokhu besithi kunenge okusamele kwenziwe ukulondoloza ilungelo labo njalo inengi lemithetho le ilotshwe emaphepheni kodwa ayilandelwa. Okunenga sikuzweni kuTobias Mudzingwa esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Sekuyiminyaka phose efika amachumi amathathu lokhu amazwe omhlaba jikelele athatha isifungo sokuthuthukisa lokuvikela ilungelo labesifazana lamantombazana ngemva komhlangano owenziwa kwele China owe-Beijing Conference owawukhangelane lokuphathisa abesifazane ukuthi betholiswe amathuba afana lawo besilisa. Osakhulayo uBino Ncube uthi loba eleZimbabwe lingelinye lamazwe aqakathekisa ukuphakamisa omama lokhu kukhanya sokuchiya abesilisa phandle ikakhulu abasakhulayo.
Labo abantu abazala leyo mbono ngabantu bezombusazwe, abantu bezombusazwe besazi ukuthi abantu besifazane abaningi kakhulu ku-community njalo kutsho ukuthi bazayinelisa ukuthi benze bavotele bahlale kwezokubusa. Lapho besesuka sishiya abesilisa basale phandle bengasazi ukuthi bona benzeni.
Kodwa uyakuphikisa lokhu uPatience wakumoyo ohlala koBulawayo esithi balokhe beziphethe esidukwini abesilisa.
Sakhalisa sabona ama-business amaningi aphethe ngamadoda, umbusazwe ngamadoda njalo, kudala sihlukunyiswa, kudala sihlwengula.
Urumbitsayi Matonga osakhulayo ohlala eHarare uthi loba omama sebephakama emazweni omhlaba amaningi basaselinani eliphezulu abalokhe belwisa ukuthi bathole amathuba.
In other countries, you can see now we have people like Kamala Harris, a Sebengabo vice president. But we still need to fight and advocate more ukuthi bangasivaleli.
Uhulumende weZimbabwe uthi lanxa amankazana labomama sebewathola amathuba angcono okuzithuthukisa lapha lalaphaya, usasekuningi okubavimbayo okufana lezokholo, amasiko kanye lomumo wezomnotho nowezombusazwe. Unkosikazi Margaret Mukhana Nasangarwe, umgcini sihlalo wekhomishini yebona ngokutholisa amathuba alingeneyo phakathi kwabesilisa labesifazane eZimbabwe Gender Commission, utshele iStudio 7 ukuthi bengabona engani sebetshiywa phandle abesilisa kodwa ayisikho lokhu.
It looks like we are focusing on the women.
Isikhathi eside omama bencindezelwa, yikho kule mizamo eminingi yokuthi labo bebe kubanga amadoda akilo. Kuzathatha isikhathi eside ukuthi batholise abakufaneleyo omama, yikho kukhanya engani sebefakwa phambili kwabesilisa.
Ocubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekolitshini leLupane State University, uDokotela Mbulisi Ndlovu, ngomunye wabathi sebetshiywa phandle abesilisa ikakhulu abasakhulayo.
Ungananzelela even ama scholarship asupporta abantwana abangamantombazana semaningi ukwedlula lawa asupporta angabafana. Loba nje abantu nasebekhulakhulile uyathola ukuthi ama suicide cases amaningi ayenziwa ngabantwana abangabafana kulabantwana abangamantombazana. Yikhona kuyana ukuthi sesikhangela kakhulu umntwana oyintombazana, sikhohlwa umntwana ongumfana acele solutho akhulume lobani athini.
Kodwa ubuya njalo uNdlovu ethi kuyadanisa ukuthi kwesinye isikhathi abesifazane abawasebenzisi amathuba adalwa yile imithetho ngoba kabalalwazi ngamalungelo abo.
Kulabanye abantu abangamantombazana abalakhulisa kubambile khonokho ukuthi thina kuzamela sidinga umendo. Nxa ngingadinga umendo indoda ezangithatha yokumele injani ingiselele ingigcine mina ngihlezi endlini. So yikho kwenza sibe lokhu sile xekana elisela emuva.
Enye imithetho ebikwa incindezela abesilisa ifana lo ukuthi umuntu ongumama akaphiwa isigwebo sokulengiswa yimthethwandaba lanxa efunyenwe elecala okumele agwetshwe ngaleyo indlela. Imithetho kayicaci ekuvikelweni kowesilisa lapho edlwengulwe, kodwa usobala ekuvikeleni abesifazana. Ingcwethi ezisebenza labasakhulayo zithi inhlelo kanye lemithetho yelizwe elawula ukuthuthukisa lokuvikelwa kwelungelo labesifazana kumele ichasiswe kabanzi njalo kube lemfundiso ejulileyo ngayo ukwenzela ukuthi abesilisa labo bayizwisise, ikakhulu abasakhulayo, hatshi ukuthi bahlale emnyameni beyibona ingani ngeyokubancindezela nokubahlukumeza. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ingcwethi kwezenotho abaphikisayo labanye bathi seliphelelwe isisindo idola leZimbabwe eseligugudeke okokuthi kalisathengi lutho. Okwamanje idola leMelika elilodwa lithenga amadola eZimbabwe adlula inkulungwane ezingamachumi amabili, 21,390, emkambo kahulumende, kuthi emkambo wensitha lithenga amadola eZimbabwe adlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lantathu, 33,000. Bathi kuqakathekile ukuba ilizwe libe lemithetho eqinileyo yokuthenga lokuthengisa idola leZimbabwe njalo levimba inkohlakalo ememetheka ngamandla njalo obunye okunye ukukhanya kusetshenziswa iziphathamandla zikahulumende labadlelana labo. Bathi kuqakathekile njalo ukulandela ukwethulwa inhlanganiso ye-International Monetary Fund le-World Bank abathi akumelanga kwekelwelwe ubukhohlakalo obudiliza umnotho welizwe. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi lizahlala lisetshenziswa elizweni idola leZimbabwe loba ligugudeka ngamandla. Ukuhlaziya loludaba uGibbs Dube uStudio 7 uxoxele enye ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
umthulunqube anje isikhwicha mfundo nxa khona kumehlula idola eyethu neZimbabwe idola esifanele siyisebenzise ngoba umnotho welizwe kawukhuliswa imali yangaphandle ngoba intengo yakhona inhlawulo yakhona iyadula ama-costings enziwa nge-US dollar ayahlupha ukwakha ilizwe nxa kumehlula kanti anto ama-met cash eMozambique amapula eBotswana lamakhwasha eZambia ayasebenza ngahambela lezisebenzi zakhe aeZambia aqede amaviki amabili efunda i-monetary policy yokuthi iqinisa njani imali yekhaya i-local currency. He doesn't ama-kiwati don't reinvent the wheel engabe eselungisa ivile elitsha kanti kuselala ingqondo zona ezokuthi kabafundi antsho kuthiwa khona inyathi ifundwa kwaba phambili mfowethu.
Kodwa ke po nxa yena lokhu ezithi hayi liyabe likhona idola kujoni kodwa wena njengosibili umuntu oyingcwethi kwezomnotho
kutho ukuthi imali abayezuzayo eyalapha amabhondi anamadola ezimbabwe bayisebenzisa ubugwelegwele bokuthi buthenga i-US dollar. I-US dollar yiyo imali abayizuzayo nxa abangani bakhe bethengisa impahla ezembiwayo igolide lamadiamond beyakhipha ngaphandle kwelizwe ngoba bahle babhadalwa ngamadola bagcine khona le. Nxa kungena dola elisebenza lapha i-local currency kuyabe sekusecurity amatsotsi bafanele bathenge imali emabhenki kumakumbe e-reserve bank kwenzela ukuthi babhadale ama-exports abo babhadale ama-exports. Yikho ngibona ngathi mina umthulinqube labangani bakhe laba sebebona ukuthi idola yilo elibanothisayo ngoba akuhluphi ukulungisa imali yekhaya ngoba amazwe wonke aphumeleleyo aphumelela ngemali eyekhaya yomdeni yemzini wethu.
So yikho sithi vele idola lihlale likhona
kanti sozihlale likhona ngoba kuyafika isikhathi sokuthi lizakwehlulwa khathesi liku 22,000 liyagcina selingaphi seliku 50,000 liyagcina sedinda amanye amaphepha amakhulu ama $1,000 ama $2,000 ama $10,000 sesiphindela kuleyani izinsuku zikagideon gono leziyana gabahlali phansi bona bazitshaya abantu abakwazi konke gabakwazi konke abahambe eZambia bayefunda ukuthi fane i-monetary policy isebenza kanjani yokucingisa imali yomdeni.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye Common Market for Liberal Solutions. Sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ukhuluma nayo noNgwenya mtimando madonsela Studio 7 hayi siyakhala ngomnangakwa lo ofuna ukupheka ihistory yakhe lo ozositshela ngompengo omkhulu wakhe ukuthiwa ngumpengo hayi akekho akunayo embalini okuthiwa kwaba mpengo wasebenza ngaphansi kwamzinikazi waphinda wasebenza ngaphansi kwalo mpengo hayi ihistory yakhe leyo akayophikela abakuko le mashonini ngoba futhi uyizambile ini le yenza ukuthi befuna ukuzi-associate nathi bile vulana mehlo khona lapho ezihlaba zibona ngani inani business yeyisa madoda umthokozo akavuka umthokozo wami ngenyawo madoda isizwe esizimele kumele sizimele esingakoloda umuntu. Angibonge lapho Studio 7.
Studio 7 shona njani ozitana zonke lapho ningabe bona aphele khona abalaleli abastudio 7 abasakazi bonke amiba wethu ngiyazibuza impendulo ngeswele hamba abantu bezanu babangamphendulaoba namali ukuthi abantu bezanu bakwanile abakwana abakhotha amakhiwa nasini amaplasi amakhiwa ahamba sebephinde bawalandelela khona le emazweni bekhona bacela ukuhla bona behluleka kulima emaplasini ba hambe shuwa asikwehluleka ukuvusa khona kufanangana abaphelelanga angazi muva ngamphendula
kustudio 7 mina ngimangele ukubona usengezo Chabangu ebuya le Harare le esezokhulumela abantu basemathebelele ebuya eZimba le usengezo Chabangu nangu lo chuma uchuma laye lo kungathi Joseph uchuma kungathi kaphilanga kahle ekhanda indoda lo into ekhulumayo nje yamuzwa ezihumanela nje sina abantu bakamthokazi into esiyifunayo siyayazi hayi kube sizokhulunyelwa ngosengezo Chabangu suka le eHarare lo chuma laye lo kehumane phela ndaba la thina abantu baselubani asizanga sibe yingxenye yomkhosi lo obukhona efuku simangele sokukhuluma uChabangu ngokuya le Harare
ninjani bathi Ngithi uStudio 7 siyabonga ukuba ngabaphila. Hey, kule problem yamanzi wobulawayo la. Kanti kwenzakalani indaba yamanzi? Since kwaqala ukukhulunywa ngezambi zota project kuthiwa amanzi azabuya kobulawayo. Maybe sokuze kufika ama 30 years. Akula location yamafunds ezwakati yakhanyiswa khona. Futhi uthi kuzanywani ibulawayo kufanele idili. Into kwabhizi ngayo by elections uthi bekuthiwa
isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela indlala kanye lokukhuphuka kwentengo yokudla lokunye kubikwa sokudala ukuba impilo yabantu ikakhula besifazane abahlala emaphandleni ibe nzima ukwedlulisa amalawulo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.